sebena nje ukuthi the news for the past 20 years sifotela umuntu oyedwa sihamba singena nje kuma do campaigns lama road shows besiwenza hayi abantu basamukela ngendlela enhle kakhulu.
Yes, sibone ukuthi belile road show ngempela viki ihambe njani abantu bebelamukela yini?
Yeah, iroad show besilayo ngomgqibelo siqalise sukufika ku-section le eyasehlalani kuhle ababizwa ngokuthi igarikayi sangena sasafika-ke e-Cartsburg Primary School. Hayi abantu basamukele ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba bade besibuza ukuthi kathi isikhathi sonke lesibe singaphi ngoba kade belokhu besidinga besifuna ukuze abo phela babone ukuthi imifakazi bayizola khona le drobheni kade ngapha imali yokuthini kungani singasizi sasesibathela ukuthi hhayi njengemthwala Republic Party sesifikile thina ukuthi sizelibonise ukuthi amandla awasuke emuntwini amandla abekini kizakhamizi ama-residents e-Cartsburg.
Yiziphi ingxaki elihlangana lazo?
Ye, ingxaki esihlangana lazo yilezi zokuthi abantu baphula down ama-posters ethu uthole ukuthi bawadabula ilokhu kani nje ebithanda ungathi iyasidistrubha kakhulu plus labanye futhi abanye bethu esikhampina labo uyathola umuntu esefake eyakhe iposta phezu kweyakho awamanye amaphathi nje engathandi ukuthi nje ngaqambe amabizo kodwa-ke bekufika lapha nalaphayana nje kusela khona kodwa hhayi siye sakhulumisana labo nje njengakathi iworkshop yakhona sizame ukuthi siqondisane endaweni enjengayona le
incintisana labazakala ngokuthi banqoba abafana lebandla le-MDC Alliance lebandla le-ZANU-P F ibandla lakho ubona ingani lizamisana la wolawa amabandla linqobe yini?
Ngibona ingathi vele sengunike ngani ngoba sinanzelela ukuthi i-MDC ihlakazekile ingamahlandla amabili bese kusiza-ke futhi laleyi i-MDC Alliance bese kusiza-ke leyi ekamama makhuphe bese kusiza-ke futhi-ke izanu leyo suyibalisile layo hhayi izanu asikhulumi ngayo ngoba abantu ngendlela isimo somnotho welizwe esingakhona kabathokozanga kabathabanga abantu beneme abantu badanile ukuthi kade kwenzakalani pho-ke manje ma bengabafaka ku-urban council isho ukuthi vele isikhathi phakathi ngahlifike kakhulu so abantu bathe ngcono bazame isandla esitsha bazame umthanyelo omutsha babone ukuthi wona umthanyelo omutsha ungabenzelani.
Kuyini okutsha okulethela abantu unganqo?
Ye, mina ngihlala e-Cartsburg since 2011 ngihlezi khonapha e-Cartsburg. Okutsha engifisa ukuthi ngikulethe kuma-residence e-Cartsburg kuyilokhu ukuthi i-first priority yami engifuna ukuthi ngiqale ngayo uma bengivoteli ngumgwaqo lo osuka ehlalani kuhle usiya eManyisteni ngoba evule ngumgwaqo lwana le-bridge leli elivimbileyo kungalungiswanga ngibona ingathi i-development ikakhulukazi le eManyisteni ingaba nzima kakhulu ngoba yibo abantu aba-mostly affected ngoba kabala manzi kabala suwa kabala zitolo akula zikolo akula klinika so i-first priority yami izaba ukuthi ngakhe ilungise umgwaqo nalo ongalungiswayo silokhu esawufica ulungiswa namhlanje ulungiswa bese ngilungisa-ke lelokhu sazi-bridge lelokhu elingapheli engikuthiyela abantu abavotayo bengicela ukuthi bakithi mthokazi omuhle ma siphuma siyavota asihambeli ngokuthula kungabi lo kudlwangudlwangu si-accepthe ama-results abe ekhona sijabulelane sonke njengabahlali be-Cartsburg kuthi nalo oyabe ewinile sonkeni simxhasenini ngokumbonisa lapho esiyabe sibona khona ukuthi uyalidinga usizo lwethu lembono yethu futhi ngokunjalo.